Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngoba uBlessing Zulu esiphathele indaba ngolimi lesishona ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 Mfumfu 2022 igama lami ngokuyena Gumede Saidi endabeni zethu namuhla uhulumende weZimbabwe uthi intatheli izindaba kumele ziyekelwe ziqhuba umsebenzi wazo zikhululekile njalo zivikelekile Ingozi yokudubuka kwenzakale egarajini lamafutha ezimota kwele island ibulele abantu abalichumi abagoqela isizalwane seZimbabwe ebesihlala khonale umnumzana Robert Garwe lendodakazi yakhe. Abalimi abafuya inkomo embembesi lentaba zinduna bakhala ngokuthi sebephelelwe imhlambi yenkomo ngenxa yamasela aseqinisa ukubahlasela kulezi nsuku esiyathengisa sengisela amabhutsha akobulawayo inyama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi intatheli izindaba kumele ziyekele ziqhuba umsebenzi wazo zikhululekile njalo zivikelekile. Lokhu kuza ngeva kokutshaywa kwentatheli izindaba yeStudio 7 esebenza izimele uGodwin Mangujka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezokwethula kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa utshele iStudio 7 esekhaduma ukuba akathokozi ngokuhlukunyezwa okwenziwe uMangujka. Yena othake kabuhlungu abasekeli bezanupf ngesikhathi esiyathapha udaba lokhetho lwedalela phezulu lalelo bandla ele-Central Committee. UNkosikazi Mtswangwa uthe uhulumende kathokozi nxa intatheli zitshaywa lokuhlukunyezwa njengalokhu okwenziwa uMangujka.
Ini ndinobatikana zikuru nekuchengetedza.
Ngiyathanda kakhulu ngodaba lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba. Ugaja engilusebenzelayo sihlangana nabakuntatheli ukuba sibone ukuba indaba zabo ziyalungiswa. Udaba lolu lusasemapoliseni. Ifuna ukuba sizwe ukuba kuyini okwenzakalayo.
Banenge bachibata basa rawo.
Umnumzana Ngqaba Machazi wenhlanganiso yeMisa Zimbabwe uthi isimo sokuchaywa ukamangutsha lezinye izihlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba kumalanga asanda kwedlula zitshengisa ukungahlonitshwa kwamalungelo entatheli eZimbabwe.
Esikubona kusenzakala kathesi ukuthi nxa siqathanisa o-2021 lo-2022 siyabona ukuthi ngo-2022 ama-cases ama-number of violations against journalists angani axakeme kakhulu. Njalo khona lokhu kuyasethuza ngoba sikhangelela ukhetho oluzayo ngo-2023. Ukubona khona lapha ukuthi uGodwin Mangujka uja we VOA Studio 7 lo Desmond Chivarande we News Day nabanye bentatheli izindaba abangani abahlukunyezwe ngamabandla ngabantu bebandla bezanupf ngempelavinye esikhathi besenza ukhetho lwabo le-Central Committee. Xa sesikhangela ukuthi nxa kulukuhlukunyezwa kwamapholisa kwentatheli izindaba ngalesi sikhathi kutshengisela ukuthi u-2023 engabanzima.
Lokhu kugcizelelwe nguNjabulo Ncube owenhlanganiso yabahleli bezindaba eyeZimbabwe National Editors Forum.
Siluxoxele udaba lolu lokutshaywa kukaMangujka. Sitshelile uminista ukuthi hayi lokhu akulunganga. Babe sithembisile ukuthi khona akusoza kwenzakala. Yena uthe uzadingisisa ukuthi azwe ukuthi wahamba njani, kodwa laye uminista Mtswangwa usolile kakhulu. Thina njenge Zimbabwe Editors Forum siqoqile laye simtshela ukuthi akusiphathanga kuhle. Wasithembisa ukuthi khona uzadingisisa ukuthi azwe ukuthi wahamba njani.
Ukoetsa itakawira ongunobhala wenhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eyoung Journalists Association yoja uthi ukutshaywa kukaMangujka kuyisikhumbuzo socuku olunako ukuhlela intatheli izindaba ngomnyaka ka 2023
kulihlazo ukuthi usile ama journalists were being abused ikakhulu by the ruling party. No, we don't expect it, especially when we are slowly approaching ama elections ya 2023 with the way also we go khona it's likely to increase. And these guys are actually failing us, you know, as before this stage. However, what they promised is a new dispensation. Agunko, according to the Mugabe era.
In Sanganiso, as Mele Amalungelo Intatheli Izindaba ezikhokhela e-Media Institute of Southern Africa, MISA, VITI, ukukhuphuka kwezihlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba, ukwethuselwa nokuboshwa kwazo kuzaqhubekela phambili kakhulu kathesi sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Lokhu sekuthiye intatheli izindaba zilokwesabela impilo yazo ngoba zingafela ndawo yokucathela ngenxa yomumo okhona elizweni ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo lukamongameli, abameli bedale lephalamende nabamakhansili. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phone athi ube engafakeli ucingo, kodwa omunye umpholisa wenkambeni yekwatsana ugcizelele ukuthi udaba lolu lumangelwe yibo phansi kwenombolo ye-RRB ethi 530-3763. UGodwin Mangutshka utshaya ngamampama ngabasekeli be-ZANU-PF emzini wekwatsana eHarare ngesikhathi ethapha indaba zokhetho ledale le-Central Committee yebandla leli. Lokhu kusenzakala enye intatheli izindaba ephephandaba le-Newsday uDesmond Chingarabe naye uxotshwe kwenye indawo ebisenzelwa lolu khetho emaswingo. Kusenjalo kolunye udaba olufanayo namhlanje intatheli izindaba ze-Heart and Soul ezibalisa uGadasi Walls noDanmo Mundayi bathi batshaywe kabuhlungu ngamapholisa eMbare namhlanje. Baphinde babotshwa basiwa enkambeni yeMbare kodwa baphanga bakhululwa bengethiswanga cala. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingozi yokudubuka okwenzakale egarajini lamafutha ezimota edolobheni le-Donegal ngenyakatho kwele-Ireland ngolwesihlanu emini ibulele abantu abalitshumi kwalimala abayisificaminwembili. Omunye walaba abafele kulingozi isizalwane saseZimbabwe ebesihlala kwele-Ireland, uMnumzana Robert Garwe obeleminyaka engamatshumi amahlanu kanye lendodakazi yakhe uShana obeleminyaka emihlanu. UGarwe obedabuka eWeza eMashonaland East wehlelwe yilingozi esiyathenga ikhekhe lomcimbi welanga lokuzalwa kukankosikazi wakhe ephelekezelwa indodakazi yakhe. Isehlakalo lesi sitshiye izakhamizi zalindawo zithithibele njalo zilokudana okukhulu. Amapholisa athi alokhu esawuphenya lumonakalo ukuze bazi imbangela. Umeya wedolobha leli uthe sekubuthaniswe imali efika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili ama-euro, €170,000, ekuncedisa imuli ezilahlekelweyo. I-Studio 7 ixhumane loMnumzana Darlington Dube oyisizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni elakhelane lele Donegal lapho okwenzakale lingozi.
Ingozi iyehleke endaweni ebizwa ngokuthi yiDonegal. IDonegal ilidolobho elingumakhelwane weSligo. Indawo yakhona iyenzeke eDonegal County lapho okuvele khona ingozi ye-explosion. I-explosion yakhona bathi yenzeke egarage then kwase ku-affecta a two-story building and a shopping, a busy shopping complex khonapho.
Bangaki abantu abatshone kusehlakalo lesi?
Kushone abantu abawu-10. Phakathi kwabantu abangu-10 kulezizalwane ezimbili zaseZimbabwe, ubaba ona-50 years ogama lakhe lingu-Robert Garwe, bese ubehamba lendodakazi yakhe uShona Garwe ona-5 years bebeyothenga i-birthday cake for umama wendodakazi kababu Garwe lo oshonile.
Labo abalimeleyo bathwalelwa ezibhedlela ezishiyeneyo, sebesizwa njani?
phakathi kwabantu bona laba abashonile abawu 10 kukhona abanye abalimele oyi 1 ulama serious burn injuries uthwalelwe esibhedlela sehlokodolobho yalapha eIreland eDublin then abanye abawu 7 abaku stable condition bathwalele esibhedlela saseLetterkenny okungelinye ledolobha elikhona lapha eIreland labo abawu 7 bathi baku stable condition
imbangela yengozi le isisaziwa yini kukhona yini abakunakanelayo
okhulumela amapolisa alapha eIreland uLiam Geralt usuprintendent uthe yena basaphenya ingozi eyenzekile kodwa banakanela ukuthi kube yingozi izakhamizi lezizalwane zalapha eIreland zizokwaziswa mase bekuphethu sebephothule uphenyo
Long umnumzana Darlington Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele island exoxa le Studio 7 ngocingo. Abalimi abafuya inkomo eMbembezi lentaba zinduna bakhala ngokuthi sebephelelwe inhlambi yenkomo ngenxa yamasela aseqinisa ukubahlasela kulezi nsuku esiyathengisela amabhutha akobulawayo inyama. Uhulumende laye uthi usekunanzelela ukuba abalimi bayalahlekelwa izifuyo zabo. Yikho amapolisa aseqinisa umsebenzi wokubopha amaselala. UEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abalimi abaphila ngokufuya inkomo ezigabeni zeMandebeleni okungani kahle izulu bathi izehlakalo zamasela abatshontsha izifuyo lokho zisanda ngalezi nsuku. Iningi lisithi angisela nkomo. Umnumzana Alexander Mbangwa wentaba zinduna uthi isibaya sesivaliwe bathaye babhuqa amasela.
Abantu bayintshontshela isifuyo ngisibili awakatali lobayo kule mtshiso loyo kuthiwa masiwutshise ozinkoo zifuyo amapolisa loze siripota awanandaba. Okwenzakalayo ziyantshontshwa ebusuku ziyantshontshwa emini bahambe lazo inkomo amasela ezinye ziyatholakala ezinye ingatholakali for good. Hhayi akula bantu abawotsha ngoba amapolisa arelax. Ngoba kwesinye isikhathi noza alalokhu nzima aripoti amapolisa uyayekelwa njalo uyaphinda ayekelwe ngiyahamba umbone sehamba fani
athitibele abalimi bembembesile ntaba zinduna omunye wabo ngumnumzana Mthunzi Masoka
impahla ziyalahleka impahla zifumane yimbuka ukuqondela plus ke ngoku asinako ukuncedwa ukuba thina singamapolikhoni uba sibe namabhayisekile okukhawuleza sisekele zankomo iinkomo zimkanje ukuthiwa nazo jeva uba ngabe sinoncedo singalincediswa xa sisukela ezankomo ngoba umntu uyanqanda inkomo umfondini ziyophuma kwenye indawo kanti ubu uhamba ngento elula ubuzibambe zankomo.
Ngaphandle kwenkomo amadondi lawo abikwa esengozini yokutshontshwa. Mnumzana Brian Zombana uthe Mbembezi le ntaba ziduna kusela zifuyo
zatshontshwa inkomo kakhulu kakhulu amadondi we inkomo okweza zitshontshwe ongabantu lokhu ithala le iduza le lathi kakhulu so they take ama-chances ama-agensi wena la ama-agensi wena la kuthiwa ama-agensi akhonapha ziwaatshenze iinkomo zethu
into eyenzakalayo thina ngapha siyabe sidinga inkomo sithi zisemadleleni kanti inkomo kudala zadlile lalezi esiyabe zibanjiwe ziyinyama ababuyi bazositshela
izakhamizi eziningi zithi amapholisa ancedi lutho ngoba batshontshayo bayaziwa kodwa kababotshwa umnumzana Mbanjwa Dlodlo ngomunye wabakhala ngamapholisa
zilahleka nje izifuyo abantu abantshontshwayo abaningi bayaziwa kodwa baphuma betshaya problem ekhona ngikhuluma kunje so kunomkhwenya omontshontshela inkomo ezingu-11 kwathola lezingu-2 ezingu-2 8 yakhona kusho ukuthi yi-9 yakhona 9 akabonakala ingabonakala yi-9 yakhona ayazakali noma siyadliwa ngoba inkomo ezibanjwa ngamapholisa ebusuku at-night benza i-night raid laba bantu bangathatha inkomo esibani sakho bahambe lazo kula roadblock ebusuku bahamba bezilothambe bazisenze emakhitshini bekuhamba njani
isikhulumini samapholisa kobulawayo okuyikho okucatshangelwa ukuthi inkomo ezitshontshwayo zithengiswa abamabhutha aleli dolobho ayavuma ukuthi udubo lokutshontshwa kwenkomo lokhu lukhula
lesi ngathi bulawayo ile ndawo kuthiwa ngama-periferies ungakhangela kuHarare Road abantu abafuna indawo lapho kule big transport engena koBulawayo ungahamba futhi ngenkayi Road emaplazini aseduzane eMbuza ngenyama Ndlovu Road emaplazini aseduzane lawo futhi eMbuza uhamba ngeSomsi lakho kula maplazi aseduzane even iWest Acre ngePlumtree Road ishiya esigodini amaplazi agqagqele aseduze yizo inkomo ethi zingakhanyiwe ebusuku nama-3% ziyase zingenisiwe emafrizini koBulawayo kodwa njengamapholisa la mapatroli ethi senza ukuthi abantu bazi ukuthi ebusuku sizabamisa ezindlini zabo sizangena ukuze bengagcini izinto zokuzona.
Umnumzana Richard Moyo umphathintambo obona wenzakala esabelweni semathele North njalo elilunga ledala lephalamende elimele lesi siqinti uthi uhulumende uzama ngamandla wonke ukunceda
uhlupho lokutshontshela kwezifuyo kakhulu eMguza selubhahile ngoba abantu basuka emathawuni emalokitshini angabe siyadinga inkuni ichebechebe begcine sebebamba izifuyo zabantu but njengoba nokwazi nje ukuthi uhulumende sefake in place i-task force ekhangelane lakhona kokutshontshwa kwezifuyo njalo kule mzamo eminingi yenzekwa nguhulumende ukuthi kube lama base stations emakhaya lapho ukuthi kube lamapholisa ahlala duzane labantu kutshontshelwa kwezifuyo luzakuba ngcono luzakwehla amapholisa nxa esencedisana esebenza lezakhamuzi.
Abantu abaningi emaphandleni esezigabeni zemaNdebeleni baphila ngokufuya lokuthengisa lezo zifuyo ngoba izulu lingani kuhle kulomhlubulo ukuthi bengathengisa izilimo. Abalimi abaningi bakhala ngamapholisa akabophi amasela aziwayo abanye sebecabanga lokuya kubo siyazi. Isikhulume semapholisa elizweni lonke jikelele u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi badinga amasela la ngamehlo abomvu njalo sebeqinisa umsebenzi wokubabopha. Amapholisa bathi kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka sokutshontshwe inkomo ezifika 4,000 phakathi kwenyanga ezintathu ezisanda kwedlula abalimi bembembesile ntabazuna batshontshelwe inkomo ezingamashumi phose amathathu 28 batshontshelwe njalo labo babhemi bangamashumi ayisificamunwemunye lesithupha 96 ngimanele 27 ngaba ntaba zinduna igama lomuyenzi Jesus Band.
Ukuphuma kukhetho lakwelelesuthu kuveza ukuba ibandla elitsha ele Revolution for Prosperity lilakho ukunqoba ngoba selithole izikhundla ezingamathumi amahlanu lasithupha 56 phakathi kwezilikhulu lamathumi amabili 120 ezedale lephalamende. Kumele lithole ezinye ezinhlanu ukuze ledlule isilinganiso sokuyingxenye yezikhundla zedale lephalamende i-50% plus 1. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseMaseru eLusuthu.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla le-Revolution for Prosperity bangene emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo impululu lamawuta bethakazelela ukunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole isihlalo zamalunga edale lephalamende eziningi. Inkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ukuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Mthathi Morosi uthi bazadala amathuba emisebenzi bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alokuyanga obukhulu ku-Afrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time, winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini yeLesotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala amavoti amaningi kangaka. Abavotele leli bandla likhokhelwa ngusomabhizimusi waziwa kakhulu umnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho. Ilunga laleli bandla unkosazana Thato Dinini uthi bakhangelele ukuthi uhulumende webandla le-RFP adala amathuba emsebenzini. Uthi bayabonga kakhulu ngabakwenzelwe ngumveli ngqangi ukuthi umkhokheli waleli bandla umnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela eLesotho. Kodwa akusiye wonke umuntu othokozileyo ngempumelelo yalolukhetho. Isiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party umnumzana Lepoto Tamaya uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe alikho eluhlwini lwamabandla avotelwayo.
the sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this the second option party that they can vote for.
Uthendaweni eziningi abasekeli bebandla lakhe bebegcina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa kwisikhulumeli sekomishini ezokhetha uMnumzana Toy Hans uthi akusiqiniso ukuthi amaphutha abe khona kulolu khetho enziwe ngabomo.
We don't take any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Kusenjalo eningi lenhlanganiso ebeziqaphela olukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze kuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amathuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolu khetho, kodwa ke kucine sekuncintisa edlula amathuma amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano etshiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolu khetho. IZimbabwe ikhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo bese kusithi leSouth Africa lona lizangena omnyaka olandelayo. Minister of the Seven, Emaseru Elesutu Nyotuso Kumalo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-election eMberengwa lasenyanga ngempelansonto. Amalunga amelele libandla anqotshiwe kukhetho lolu. Ngeviki ezayo kulolunye njalo ukhetho lwama-by-elections eNsiza laseMatobo. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalila Mafasvanda.
Mahlabe Zulu lizwile impumelelo yenyanga leMberengwa ukuthi asiphumelelanga njengeCC. Hhayi, lingalahlimbeleke ngokufelwa khonokho ukuthi sesikhona emareserva, sesikhona eMberengwa lapho sazizuza 5 khathesi sesile number efika kuma 100 and something kutshengisa ukuthi hhayi isisebenza gadalala i-tactics zethu lenhlelo zethu zomgwazo zilobubelo. Into efanele sinanzelele ukuthi akukabi lama reforms ahambelana le constitution. Ababusayo abafuni ukuthi siguqule izinto ezingahambelani le democracy. Khathesi sibona abantu almost half polling station bayavotelwa, bavotelwa ngumuntu oyedwa. Umama uyabe engafundanga iqiniso kodwa phela umthetho ukuthi ufanele uzikhethele ukuthi uzavothelwa mbani. Khathesi sesibona abantu oyedwa mbe ababili yibo abavothela 50% of all electorates. Akula free and fair elections kakhulu emaphandleni enyanga leMberengwa. Sibone behamba bethusela abantu bebatshela ukuthi lingavota laphana sizalibona ngemtshina. Sifuna ukuthi wonke umuntu evotelwe nguchairman noma ngomunye omelele usabhu. Konke lokhu akusiphathanga kahle. Thina sifuna ama-elections a-free and fair. Kwenzela ukuthi 2023 ozawina echaye lihlombe ngulo umuntu omdlileyo. Lo mdlileyo laye echayele lo owinileyo. Okwamanje sibona ngani iZimbabwe since 1980 impumelelo yama-election yiyo ephekela emakhothi, yiyo ephekela abantu bengazwanani. Yikho ke siyamangala ukuthi kambe njengoba sibe sifunde kangaka eZimbabwe, United Nations isipha 97.5 total literacy rate 97.5 kutshengisa ukuthi abantu eZimbabwe bafunde kakhulu, bayakwazi ukubhala lokubhala inamba isamu. yami kodwa sesiya vota sibone 57-60% bayavotelwa akusahambelani lama statistics ezemfundo zethu konke lokhu kuzakwenza abantwana baswele umfutho wemfundo bebona utitshala babona unesi sevotelwa sesithi kafundanga kuyayangisa njalo kuhlukumeza umzimba lo bantu bemberengwa leyinyanga lingalahli imbeleko ngokufelwa sesizacela manje olutsha intanga ukuthi come 2023 yevota sesibhobozile khonokweli kwenzileyo siyakubonga ngoba kudala kwakuvele kungala muntu we-opposition endaweni lezo hhayi siyabonga mahlaba ezulu lingalahli imbeleko ngokufelwa
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ukusilela kokudla okwakha umzimba kubikwa sokudala inhlupho kumpilakahle yomntwana osakhulayo, acine engakhuli kuhle echikizeka umzimba okubangela inkinga lapho esesengumuntu omdala. Intatheli izindaba uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingqathi zezempilakahle zithi sezinanzelela ukuthi ukudla okuthile okutholakala kungelandleko kangako kungaba yisikhali esikhulu sokulwisana lenkinga zokusilela kokudla okwakha umzimba konke lengqondo. Umnumzana Kudakwashe Garayipasi ongumqondisi wenhlanganiso ebizwa ngokuthi Essential Delights esebenzela eBybridge uthi sebasungula umsebenzi wokulungisa umhluzu wokunathwayo besebenzisa izithelo lezihlahla ezinjengemarula umkhomo lezinye.
The baobab is a powerhouse whereby we believe it's a super fruit.
Ibaobab yisuper fruit kwezempilakahle, ilama vitamins, lama minerals, amaningi le-fiber.
There's also an potassium ion.
Amakolitha amakhulu agoqela iChinoy University of Technology, University of Zimbabwe, leMarondera University of Agriculture, Science and Technology lawo abone kufanele ukuthi adinge indlela ezingaphathisa esebenzelana namanye amakolitha angaphandle kwelizwe. Unkosikazi Prosper Chopera uthi sebephume lelambazi lezinanakazana ezidliwayo okuthiwa ngama-edible insects.
Sifake konke phakathi sagaya sawuhlanganisa sapheka like pre-cooked so nxa umuntu efuna ukudla all they have to do is bafaka phakathi amanzi atshisayo kumbe nichango behlanganise besesidla.
Unkosikazi Dona Ncube wenhlanganiso yeZubo Trust esebenzela iseBhinga esigabeni seMatabeleland North uthi abasebenza lo mkhomo bewuphehla ube yimpuphu lentanga zawo bezilungisa zibe yitiye yekofi kunye lomuthi wetamarin konke okutholakala kalula kodwa kuphathisa kakhulu kumpilakahle yomuntu.
I-reducer ilose i-sugar abantu labana bale sugar leya iyakhiphela i-sugar yangkhona kube le-lose increase of i-appetite ma umuntu ele-loss of appetite ya increase appetite ibe lokuthi futhi inceda omama laba bemunyisa ukuthi kube increment of milk for breastfeeding.
Umnumzana Tinomuthenda Makhawuse wohlangothi olubona ngezohlonzi lokudla kuhulumende olwe Food and Nutrition Council uthi inhloso yabo ikuba eleZimbabwe liqede indlala kokuphela lesimo semalnutrition.
People know, have to know about nutrition, have to know about healthy diet, have to know about all the healthy foods they are supposed to.
Umsebenzi omkhulu yikuthi uzulu azi ukudla okuqakathekileyo njalo okwakha umzimba.
Ngenhloso efanayo amabhizimusi afana labo National Foods lawo aselungisa ukudla okusekela isiqondiso zokulungiswa kokudla okwakha umzimba. Lokhu kudla ngokugoqela okulungiswa ngempuphu yamabele endulo ethiwa ngama super carbs afana lepalenta finger millet, pearl millet, lepalenta sorghum. Inkokheli zomdabu lazo sezikhanyazi wamukela umbiko wokufundisa uzulu ngokuqakatheka kokudla okwakha umzimba. Undunatso bani.
Sibonga uPeter Ntambe osethulele lolo daba. Ku-Live Talk namhla sikhangela ukuphuma emhlanganweni ye-World Bank le-IMF eyenziwayo okwamanje njalo lokungenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo ngugeno Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekucherera chirongwa chedu. Chererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.